abezada bathi kulilungelo lakhe umuntu wonke ukutholiswa ilungelo lokuthola isizo kwezempilakahle ngentengo ephansi njalo ngendlela eyemukelekayo. Bathi bakhathazekile ngodaba lokuba kusukela mhla ka-5 Mfufu uZulu osebenzisa ama-medical aid card ukuhlawulela lapho beyedinga usizo kwezempilakahle sebesalelwa ukwenze njalo. Esinye seziphatha amandla senhlanganiso yezada le uDr Sikhululi Ngwenya uthi kuyadanisa lokho osekubonakala elizweni imithi ingasatholakali ezibhedlela lakumavinkili athengisa leyo mithi ama-pharmacies.
NgokuseZimbabwe kuyazisa usizo, uyathola ukuthi imali yangikhona ukuthi uyibone kayibonakali efunakala yangikhona ama-pharmacies amaningi afuna ukuthi abantu bethenge ama-US dollar abahola ama-US dollar balutshwane. So ukuthenga imithi yangikhona kube sokuhlupha. Ngawo le medical aid pharmacy yahamba kiyo kwisikhathi bayajabala. So sicela ukuthi uhulumende ekhangele izindaba zonalezo zokuthi kanti imali indaba sengasathengi.
Lokwenzakala elizweni lapho intengo yakho konke iqansa uDr Ngwenya ethi kungokunye okuzokwenza baphazamiseke abathatha imithi yabo.
Sizobona futhi ukuthi abantu abaningi sokuzahlupha ukuthi eqakathekise ukuthi ethenge amaphilisi yini asilayo kumbe ethenge impuphu lethuyela okungcono yikuphi ngoba amaphilisi azayenathwa ngoyo wedwa abanye emulini abasoze bewanathe. So kuyezahlupha kuwenza abantu abaningi betholakale bengasathengi amaphilisi bedefaulta kuma-treatments abo.
Ukuqonga kwentengo yemithi uDr Ngwenya uthi kuzaphazamisa impilakahle kazulu weZimbabwe.
Elewe ndaba yonaleyo ukuthi okumele ulokhu ubhoda udingana la maphilisi bhoda ungatholi izinto ezihluphayo zonalezo. Lama-prizes angikhona awemaphilisi atholakala yangikhona asekhwele kakhulu ukuthi ngasathengeki iningi labantu. So izinto ezisihluphayo zonezo ezenza ukuthi sithi kuhulumende akakhangalisisi into zonalezo kubonakale ukuthi kungayenzakala.
Isakhamuzi seHarare uMnumzana Themba Ndlela uveze ukukhathazeka kwakhe ngesehlakalo sokuswelakala kwemithi ezibhedlela kanye nakuma-pharmacies.
Udubo lungakabi khona kwakumele beqinise sibilini ifoni nkani sesikhuluma ngayo yokuthenga imithi leyo siyidinga sithenga imithi esilungiswe kudala. Kwakungabanjani ukuthi ngaba baqala kudala ukuthi benike amakhampani la alungisa imithi ukuthi bebanike i-foreign currency naleyo ukuthenga izinto ezifunakalayo lanxa kulungiswa imithi. Ngayo imithi kayishotanga, ngayikhona esibhedlela langaphi langaphi. Kuyadanisa sibili ukuthi ubone ukuthi abantu abaningi ugulane siyagula sibaningi abanamashukela ama-BP lakho konke uze kuthiwa khona khonokho okuphilisayo empilweni yakho akusatholakali.
Usola uhulumende uNdlela ngokungazinikeli ukuqakathekisa impilakahle yabantu.
Njengabantu babusayo siyabazi siyababala sibili ukuthi nxa engagula uya emazweni isiyolatshwa khonale lapho kule mithi lakho konke. Kodwa yena ukuthi ebona ukuthi hhayi yenze ngoba mina ngihambile ngaya ngale ukuyolatshwa kungenzekala njani ukuthi ngilungise okwangikhaya lami ngilashwe ngikhaya ngabakwenzi khonokho engalashwa yena engasila sokuphelele khonapho. Abanye abantu abasabazisisa ikuthi elizweni lethu abasibusayo abananzi impilo yomuntu abanamsebenzi lo muntu. I-shortage le singakhuluma ngayo kodwa ungabona sikile ukuthi hhayi amadoda lawa ayehlile.
Abe-Trinity Pharmacy ngabanye abazise uZulu ukuba abesenelisi ukuthengisela abasebenzisa ama-medical aid leyo mithi kodwa baveze njalo ukuba abadinga imithi ephathisa abalemvukuzane bezotholiswa indlela zokubasiza ukuba bayithole. Imizamo yokukhulumisana leziphathamandla zogatsha lezempilakahle yehlule ngoba zibikwa beziphakathi komhlangano phezu kwalolu daba lokuswelakala kwemithi ezibhedlela kanye nakuma-pharmacies. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare, ngingumevisi Gama.